Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyathatha leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu. Mhlaka 15 empandula 2023 ngupraxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
They continue in their vigorous attempts to create chaos in our country so that they can loot our resources. No, no.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi yena akasu ilizwe lakhe eZimbabwe ngiyelizimeleyo lodwa.
Namuhla abalethe phambi kwenkundla befesa amacharge angu-2. Elinye lakuqala icharge kuthiwa criminal insult, kuthiwa wathethisa bathethisa uSoneni Moyo, nguye waye engu-double candidate we-CCC.
Amalunga awe-CCC ayisithupha agoqela umsekeli wesikhulumeli saleli bandla ephala uMnumzana Gift wasalo siziba bamise phambi komthetho ndaba kamanje namhlanje besetheswa amacala okuphazamisa ukuthula. Kuliviki kuhlelo Waza Friday sileqembu lesichathamiya elizibiza ngegama lokuthi udonsi lwamapostoli. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe lilizwe elizimeleyo njalo alisoze livumele ukubana amanye amazwe angenele kundaba zalo zomdeni. Lokhu kutsho emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Joshua Malinga emathuneni awe National Heroes Acre eHarare namhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Amazwi kaMnangagwa ava ngesikhathi amanye amazwe agoqela awe-Afrika laphetsheya afana leMelika leBrithani esola ukunqoba kwakhe kukhetho olusanda kwedlula esithi lolu khetho aluqhutshwanga kuhle. Aza njalo ngesikhathi ibandla eliphikisayo ele-CCC lisithi lifuna ukhetho lolu luqhutshwe kakutsha njalo lulawulwe zinhlanganiso ezinjenge-SADC le-African Union. Ekhuluma emngcwabeni weqhawe lesizwe, uMnumzana Joshua Malinga emathuneni awe Heroes eKhaya Harare namuhla uMnangagwa uthe labo abacabanga ukuthi amanye amazwe angangenela kundawo zeZimbabwe okumbe alitshele okokwenza bayazikhohlisa.
They continue in their vigorous attempts to create chaos in our country so that they can loot our resources. No, no.
Bayaqhubeka befuna ukwenza kube lodlakela elizweni ukuze basitshontshele. Siyakwala lokhu.
Amazwi kaMnangagwa asolwe izikhulumeli se-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi yena othi eZimbabwe lingeke laphumelela ngaphandle kokuba lisebenzelane lamazwe ikakhulu awe-SADC.
Namhlanje uMnumzana uMnangagwa sesithi Zimbabwe is sovereign state. Besilwa impi enkululeko abancediswa ngamanye amazwe yini akusadaki oZambia, oMozambique, oAngola babengasincedisi yini ukulwa ukulwela ilizwe lethu leZimbabwe. Okwesibili, iGovernment of National Unity ayilungiswanga yiSADC le-African Union yini. Njalo iZimbabwe isiyo ngxenye yeSADC le-African Union yini. Into zikhulunywa ngumnankagwa lezi zitshengisa ukuthi iSADC vele ayivumelani layo.
Amazwi kaMkhwananzi asekelwe izikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu.
Hayi, sesikujwayele ukuthi ubaba lo uMnangagwa ngathola ithuba uyakhuluma into angazaziyo, ukhuluma into angakwaziyo lokuzenza. akula muntu ongaziyo ukuthi iZimbabwe ililizwe elikhululekileyo. Thina njengezaphu lezipra usaphathisa ekukhululeni ilizwe lethu. Likhululekile ngebizo ye ngegama ye, kodwa abantu bakithi abakhululekanga. Okwesibili, udaba lokuthi yena uthembisa ukulwisana lenkohlakalo, corruption, uyisimanga kakhulu ngoba yena ungumuntu othintekayo kundaba eziningi ozokukhohlakala.
Kodwa ohlaziya ezombusazwe njalo esekela ebandla le-ZANU PF uMnumzana Thethi Ncube uvumelane lo Mnangagwa esithi amanye amazwe kumele azwisise lapho kuphelela khona amandla awo.
Kubalulekile ukuthi siqale sinanzelele i-context ye-speech sikamongameli lapha akhulume khona ukuthi iZimbabwe is a sovereign country, njalo iZimbabwe ayisoze ivumele i-interference from abanye nje abantu abangasibo beZimbabwe. Lokho umongameli bekutshela ukuthi iZimbabwe yona uhulumende wakhe ucakathekisa kakhulu inhlelo ezitshintsha impilo zabantu baseZimbabwe, inhlelo ezi-affecta abantu beZimbabwe. Yes, lilizwe eliphila lamanye amazwe, kodwa kulamanye ama-problems okumele siqale siwa-priority.
UMnangagwa uchaze umuyi uMalinga njengeqhawe ebelilwela amalungelo abantu abagogekileyo. UMalinga wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1945. Waba lezikhundla eziningi kubandla le-ZANU PF ezigoqela ukuba lilunga ledale laphezulu ele-Politburo. Wake waba njalo ngumeya wakoBulawayo. Ngesikhathi ebhubha ubengumcebisi kamongameli Mnangagwa kundaba zabaphila lobugoga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga awe-CCC ayisithupha agoqela umsekeli wesikhulumeli saleli bandla njalo ingumeli wetshabalala phelandaba edalele ephalamende uMnumzana Gift Osalo Siziba. Lelinye njalo ilunga ledalele ephalamende kanye lamakhansela amabili bamiswe phambi komthethwandaba kamanje e-Western Commonwealth koBulawayo namhlanje besetheswa amacala okuphazamisa ukuthula kanye lokwephula imithetho ephathelane lokhetho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umchuchisi utshele umthethwandaba ukuba mhlaka 16 ngenyanga edluleyo uSiziva labanye abasolwa abathi u-Alderman Ernest Rafemoyo, uTendai Masocha, ukansela ka-Ward 20 uSimbarashe Dube lokansela ka-Ward 13 uLovewell Mwinde badabula amaphepha omkhankaso kankosikazi Soneni Moyo okulicala lakuqala. Icala lesibili ngelokuthi bathethisa uMamoyo ngalokho bephula umthetho we-criminal law Codification and Reform Act. Unkosikazi Moyo uzithi ungwebandla le-CCC lancwangi lelibandla lisithi alimazi. Umanji uProgress Murandu udlulisele ukuthonisiswa kwaleli cala ekupheleni walinyanga mhlaka 29. Igqwetha labasolwa uMnumzana Tinashe Runganga uchasise okunenyi ngecala lakuqala.
Namuhla balethwe phambi kwenkundla befesa amacharge angu-2. Elinye lakuqala icharge kuthiwa criminal insult, kuthiwa walithethisa bathethisa uSoneni Moyo, nguye waye engu-double candidate we-CCC. So yena kuthiwa warekoda i-evidence, wathatha ama-video. Then the other charge kuthiwa defacing of a political poster, kuthiwa ngeday mhlaka 16 August uGift Siziba labanye bakhe behamba bevala ama-posters kaSoneni Moyo befaka yabo. So angizozi ngingene too much uphakathi kwe-case le ngoba lokhu ephambi kwenkundla. So siyaphenduka mhlaka 29 yiko icala leli ezathonisiswa ukuthi kubonakale ukuthi i-evidence abalawo iyayenza yini ukuthi abantu ba-convict.
Kucala lesibili umtshutshisi utshele umanje ukuba mhlaka 11 Ncwabakazi abasolwa laba baya emasangweni omuzi kamamangala bafika bamthethisa. Urunganga uqhubeke echasisa ngokubhekane loSiziba yena owetheswa elinye njalo icala lokubangela udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos elilokhe lisaphenywa.
Kulelo cala kathese amapolisa bathi basali investigator, so alilethwanga phambi kwenkundla, kulethwe two kuphela lelo hhayi kuthiwa nothi kathese.
UMamangala utshele intatheli izindaba phandle komthethwandaba ukuthi ufuna abasolwa bejeziswe kanzima.
Sasilapha eWest Com la ngendaba kaOstalosi ekamhla ka 11 August wabuya endlini yami ngo 6 ehamba namanye ama candidates babuya bazohlabela bengithethisa phambi kwabantwana. So ngafonelwa ngumakhelwane ukuthi ungaphi ngoba ngibona izimoto zichaye endlini yami ngapha, abanye bayagida egedini lakho bayakuthethisa una ngathi ngisetown. Ngase ngicela ukuthi ngicela ugijime endlini kula bantwana.
Abasolwa bonke abangamalunga e-CCC batshelwe ukuba kumele baphenduke ukuzothonisiswa ngelanga elifanayo mhlaka-29 kuMpandula. Unkosikazi Soneni Moyo lo nkosazana Sibongile Ndlovu ngomamangala njalo bengabafakazi bekucele likahulumende. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo e-West Commonage Magistrate Court ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukansela ka Ward 2 eGwanda olilunga lezano PF njalo okwe wetheso amacala enkohlakalo izagamizi phezukodaba lokuthengiswa kwezitanda umnumzana Thulani Moyo usekethiwe ukuba ngomeya waleli dolobho ngemva kokunqoba umnumzana Edgar Ncube owebandla le-CCC kukhetho oluqhutshelwe emahofisini kamasipala namhlanje. Wabet Ncube usipha lolu daba.
I, Thulani Moyo.
Do say that.
I will well.
And truly serve.
The municipality of Gwanda.
In the office of the mayor.
So help me God.
Ezamkela isikhundla lesinjalo ethatha isifungo sakhe sokuqalisa umsebenzi. Umeya omutsha uthembise ukusebenzelana ndawone lamanye amakhansila ukuze bathuthukise idolobho leGwanda. Umoyo uvotelwe ngamakhansila ebandla lakhe lezanu PF ayisikhombisa 7 kwathiwa bencintisana layo oye-CCC. Umnumzana Edgar Ncube laye wavotelwa ngamakhansila ebandla lakhe ayisithupha 6. Ukukhethwa kwamoyo kusolwe ngabantu abahlali abathi kathembekanga ngoba uke wathesa phethe isikhundla sokuba ngumgcini isihlalo wekomiti kamasipala ebona ngokwakhiwa kwezindlu. Inhlanganiso yezakhamizi yamethesa umlandu wokuphatheka kumsebenzi yenkohlakalo ekuthengisweni kwezitandazi kamasipala okulicala lilandulayo. Esikhundleni somsekeli kameya kungene ilunga lezanu PF njalo unkosikazi Sithabiso Mpofu yena ongobe umnumzana Wellington Nare oyebandla le-CCC ngamavoti afanayo. Lokho kutho ukuthi idolobho leGwanda selikhokhelwa libandla lezanu PF lisuka ezandleni zebandla eliphikisayo. Lanxa kunjalo umeya omutsha uthi bazasebenza ndawone lamakhansili e-CCC.
Into engiyithembisa abantu beGwanda ukubana iGwanda nginama-targets engiwakhangelela ukuwenza ukuba umuzi weGwanda utshintshe to a better town. Akula muntu ozaba excluded on partisan lines.
Ongcotshwe ngumoyo umnumzana Edgar Ncube utshele iStudio 7 ukuthi kasoli lutho ngendlela okuqhutshwe ngayo ukhetho.
Akula lutho olusolisayo, yonke into was very transparent. Sikhangelele ukuthi service delivery ibe improved. Sikhangelele ukuthi ama-challenges nje wonke esiwaziyo ezeGwanda ukuthi besile problem yamanzi, besile problem ye-refuse collection, into ezinjengazonezo. Zonke lezi zinto sizabambisana njengama-councillors sizama ukukulungisisa konke kube kahle.
Abahlali beGwanda labo bathu sodolobho omutsha kumele agcwalise isithembiso sakhe sokusebenza kuhle lamakhansila ebandla eliphikisayo ukuze kuthuthukiswe idolobho. Lokho kugcizelelwe ngunkosikazi Priscilla Nkala ongumqondisi kamasipala weGwanda.
Your worship, as the first citizen of Gwanda, you are supposed to love all the citizens of this town.
Ngihlonitshwa njengomeya weGwanda, kumele uthande bonke abahlali balele dolobho njalo kumele uphathe okhansela bonke ngokufanayo. Akumelanga ukhethe uhlangothi kumakhansela, kuzisebenzi zikamunisipala kanye nakuzakamuzi zeGwanda. Njalo kumele ulalele izikhalazo zezakhamuzi uzisize lapho enelisa khona. Kumele usebenze labanye njalo kube lokubambana eqenjini lakho.
Umnumzana Nkaniso Ncube ongumhlali weGwanda uthi akamthembi umeya omutsha ngoba eke wetheswa amacala enkohlakalo.
Mina inguquko loThulani angiyiboni ngoba i-corruption yona yodwa emqameleyo aseyenzile inenge kakhulu ukuthi engatshintshi ukuba corrupt because sethole i-mayoral position and uyitholele ukhonoko ukuthi ufuna uku-endosa ukuthi i-corruption yakhona ibe yinormal.
Kodwa abanye bathi bamsekela uMoyo. Omunye wabo ngumnumzana Albert Moyo.
Indoda lesifini uyamela lokho akubona qondile. I-development into ekuye ngumuntu wabantu. He has got Gwanda at heart. Esikufishayo ukuthi azi ukuthi nxa esengusonhloko wedolobho akusela ukuthi lo ngwaleli bandla, yena sengubaba wedolobho. Loba ngabe opposition ngabakhe, loba ngabe zanu ngabakhe.
Esikhulumeli sebandla lezanu PF esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Malaki Nkomo uthi njengebandla bayajabula ukuthi banqobile kulolu khetho.
Abantu asozibekela ukukhonona lapha nalaphana uma umuntu uthe wakhethwa. Okukhona ukuthi ubaba uMoyo uThulani njengomeya weGwanda siyakwazi ubana khulele eGwanda njalo ube sekhansini okwesikhathi eside. Izindingeko zabantu abaningi uyazazi. Ngaphandle kokuthi vele izitha kuphela ezo ezakhuluma ngendlela eziyifunayo, thina njengebandla lezanu PF siyajabulela ukunqoba kukaThulani ukuthi abe ngumeya.
Umasipala weGwanda ulamakhansila alithumi lantathu 13 njalo amane awo ngawesifazane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Umeli weBinga North edalela eParliamente engowebandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change umnomzana Prince Dubeko Sibanda uthi amabandla aphikisayo kanye labasakhulayo abalalo ilizwi kwezombusazwe eZimbabwe. Lokhu kutsho ngesikhathi amazwe omhlaba enanza usuku olwe International Day of Democracy olunanzwa ngesikhathi iZimbabwe iphuma kukhetho olubikwa lungaqhutshwanga kakuhle. Njalo kulabakhokheli bebandla eliphikisayo LCCC abedlula ichumi asebebotshiwe. Ukuchaziya lolu daba yintatheli zindaba yeStudio 7 uThabo Kancube uxoxa lomeli weBinga North edalela eParliamente umnumzana Sibanda.
Yelo langa bithakazelela kangako umhlaba wonke ngapha kithi ikhuluma kanje siphuma ku-activity akade kufuze ukuthi kube yi-activity ye-democracy. Hey, i-activity yokuthi abantu bekhethe ukuthi mbani esifuna esifuse njalo esikhokhelele ngayiphi indlela. Akula democracy ekhona kuleli lizwe ngoba kathesi sibona izeki yona ngokwayo eyiyo eyayenza ama-election. I-election okuyiyo ingxenye eqakathekileyo ye-democracy. Uyathola ukuthi lakathesi abakathengisa ama-villages ama-polling stations wonke ngo-2378 ukuthi sibone phela ukuthi uMnangagwa i-52.6% leyo wayithola ngoba thina esikuphetheyo lesikukhangeleyo yikuthi kanti wawina kwakhanya kungena ngitsho lo yedwa othokozayo pho uvotele mbani. Ngana babesithi umuntu uwinile ngababe yibo abasengisayo ukuthi hayi nanku isengiselo sakhona ukuthi lo umuntu nguye owinileyo. Thina eZimbabwe labaningi lapha e-Africa kithi lokhu sikhala ngokuthi asila umbuso kaZulu. Sinombuso wabalutshwana. Yikubona le mali yelizwe kayibuzwa ukuthi khona iye ngaphi isebenze njani. Yikubona ukuthi noma nxa sokuthiwa sokukhethwa abakhokheli bakahulumende ama-ministers umuntu uyazidobhela njengakibo.
Sikhangela lapha imithetho ekhona elizweni. Nxa uyikhangela ubona ngani ilungiselelwe ukuthi kube lokuzikhethela na?
Hayi, imithetho ungakhangela imithetho ekhona elizweni leli yimithetho eyokuthi lo ovele ekhona engasuki. Yimithetho yokuthi akula omunye njalo okufuze ebuse kumbe ethathe intambo zombuso kuleli lizwe. Sinemithetho eminingi etshengisela ukuthi yimithetho ebunjelwe ukuthi khona abahulumende okhona bejezise ngayo. Kule bili le edlule kathesi eParliament ye-criminal law amendment okuthiwa i-patriotic bill, abaningi bayibiza ngokuthi patriotic bill. Bonke umthetho kuyano awukhangela ukubona ukuthi umthetho ejonge ukuthi khona abaphikisayo bengasakwanisi ukuthi bekhulume.
I-United Nations yafaka i-theme eyokuthi kuthuthukise abasakhulayo. Sibabona na eZimbabwe abasakhulayo belelizwi elizwakalayo ekuthathweni kwezinqumo zesizwe.
Abasakhulayo kathesi ungabakhangela ukukhona abasemthethweni abasemthethweni ekumakhona bangaki. Kulapho obona khona ukuthi abasakhulayo kuleli lizwe ngabalalizwe. O-Ostalo sikhuluma nje namhlanje ubesecourt besiyachonisiswa ukuthiwa khona wahlabela emgwaqweni. Zamba abasakhula ngabe akwanisa ukuhlabela fo uzibuse wabo bamthola ngabo. Abasakhulayo bona nabo abananamsebenzi. Bakhuluma njani, bakhululeka njani bengelamsebenzi yokuthi awu bekwanisa ukuthi bephilise bevodwa bengatendi nge-political party kumbe ngabadala.
Kuyini esingakwenza njengeZimbabwe ukuthi sithuthukise uzibuse?
Ukuthuthukisa uzibuse eZimbabwe ngakumalana nani zonke ukuthi izano leli lizwe ngaso bande sabo. Okokuthi bona bangazitshela njengezano ukuthi hayi lapha senza umathanda kumbe lokhuyana kwakukhulunywa ngusisi Mthwangwa ukuthi khona nxa lifuna ukubusa lani kuleli lizwe hambani empini. Lokho kayisikho ukuthi uze kwenza kahle. Leli lizwe ngaso lize nabonina. Leli lizwe ilizwe lomzimbabweni wonke. Asingeke sabanjwa ngabalutshwana besibambe sisekuhofela. Ngabantu abalutshwana besenzela ukuthi bebe lokhu bevuphuluza inodo yaleli lizwe. Kwakuyisikhathi ukuthi amaZimbabweni phakameni manyathini sibe muntu munye.
Lo-ke bekungumeli webhinga no-theatre lele phalamende engowebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Prince Dubeko Sibanda exoxa loThabo Kancube owe-Studio 7 esecingweni esebhinga. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sesigodlo sikamongameli welemelika esibona ngohlangothi lwezomvikela White House National Security Council, umnumzana John Kirby utshele intatheli zindaba ukubana ilizwe lakhe likhathazekile ngokusebenzelana kwele Russia lele North Korea kwezomvikela. Lokhu kutsho ngemva komhlangano wenkokheli zamazwe omabili owenziwe kuthange. Kube lokunye njalo kuzamazama komhlaba kwele Morocco izolo ekuseni okuyise isakhiwo edolobheni le Amzins. Lokhu kulandela ingozi enkulu yokuzamazama komhlaba etshiye ibulele abantu abaphose bafike inkulungwane ezintathu, kwalimala inkulungwane ezidlula ezinhlanu lengxenye. Lilalele kumsakazo we-Studio 7 A Voice of America esisakaza sise-Washington DC. Kuli viki uhlelo Woza Friday sileqembu lesiqhathaniya elizibiza ngegama lokuthi uDonsi lomapostoli lona ke licula ingoma zomdumo wokholo likobulawayo. Asizweni ke umsakazi weStudio 7 uEzra Chisaswanda exoxa lonqobaniswela okhokhela leli qembu.
Unqobanisi wela nguye owasungula leli qembu lamalunga akhonza i-12 apostoli. Bahle bazinika igama ngaleli bandla. Pho lona labunjwa njani, nini njalo kutheni siwela?
Leyifonywa mhlaka 19 August ngo-2020 ngesikhathi esinzima se-lockdown lona leli qembu. Emva kokuthi sengizule ngazula ngihlutshwa isipho ubupizo lokucula enhlizweni, kodwa ngahlangana labafowethu njalo ngahlangana labo beyimuli endaweni eyodwa ephela ndaba wethu. Hawu, umuso ongaka sahle senza iqembu. lona lele libizwa ukuthi udonsi lwabapostoli.
Walandula, walandula, eli wala, ndula,
eli
walandula,
eli wala.
Umculo wenu lo wamaphimbo amnandi kangaka uthiwa yini? Pho wona selawucindezela yini lo mculo ngqobani?
Umculo wethu thina sithi akapela. It's dashed with imbube and apostolic sounds. Siledlala deli lodwa lengoma ezingu-8 lithi lona ukusondeza ebukhoneni. Silamasingi track futhi amabili. Elinye langkhona lithi my Africa.
A large crab was seen in Ethiopia. Another one was seen in Western Kenya.
A large
crab was seen in Ethiopia.
Another
one was seen in Western Kenya.
Jenge kambu kukona hii nabalenza, nabalenchukuntu yokuthi lichule.
Silo mambu tijerere. Pakathi kwengoma zonke azihlabeleyo ezesishona, kule ngoma eyodwa esiNdebele. Ayithethe enkonzweni yakithi. Silo thulani mana. Uphakamise umculo weZion wawubeka ezingeni eliphezulu. Silo Andrea the vocalist engowenkonzo yakithi. Sithi thina nathi sikhona. Emva kwakhe sithi siveze umculo wethu ungene ebantwini njengento entsha.
Umkhulu wedonsi lomapostoli alitshumi nambili usutholakala baxhaze phela lawo emlaleli ngokuthenga umculo wabo.
Sinazo ezinye zezingoma zethu ku-iTunes, sinazo ezinye zezingoma futhi ku-SoundCloud noma zingakapheleli. Siyatholakala futhi kulama social media handles. Sile page lethu kuFacebook udonsi lomapostoli, ku-YouTube udonsi lomapostoli siyatholakala futhi lapho. TikTok lwabapostoli uDonsi siyatholakala futhi. Ngibonge kakhulu balaleli.
Leli qembu uDonsi lamapostoli bethumi lambili lihlanganisela abadala nabantwana. Belimana unqobaniswela yilo besilalo kuhlelo waza uza Friday. Benazo nemnandikini lonke ikamera mu eze Jesus bani.
Ikachelele lami isindwayo ewozangini kimi lonke. Samaria, ipuzise, entonjenga Jacobe. Samaria, ipuzise, entonjenga Jacobe. Angeke kwenze wenu umJuda linani umSamaria. Angeke kwenze wenu umJuda linani umSamaria. Kube uyazi ubuzophela ogimama nzokuphila. Kube uyazi ubuzophela ogimama nzokuphila. Ophethe lutho lokukhamanzi ngobalumthomujulile. Ophethe lutho lokukhamanzi ngobalumthomujulile. Yabuza nkosi uwathathaphi onalama nzokuphila. Yabuza nkosi yangu uwathathaphi lawama nzokuphila. Wozanina ikhathele nani isindwayo. Wozanini gimi lonke onizoguli pumuza. Wozanina ikhathele nani isindwayo. Wozanini gimi lonke onizoguli pumuza. Umkhulu yini uloJakobe owazinika lumthombo. Umkhulu yini uloJakobe owazinika lumthombo.
Ngilethemba liukholisile umculo wocembu elizibiza ngokuthi udonsi lwamapostoli. Lingakhohlwa ke ukuba na ku live talk lamhlanje sikhangela umngcwabo weqhawe lesizwe umnumzana Joshua Malinga yena ke obekwe emathuneni awe National Heroes eka namhlanje. njalo sizakhangela ngesuku olwe International Day of Democracy. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.